Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthalo nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani zilukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesine mhla ziku-23 Mbimbitho 2023 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibhanga le-Reserve Bank seliqale ukucwayisisa ukususwa elizweni kwegolide okungekho emthethweni yisikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa, umfundisi Hubert Angel, kulandela umfanekiso wedokumentary ozasakazwa lamuhla ngenhlanganiso yezindaba e-Al Jazeera.
Iproblem ye-MDC akusibandla ngokwalo. Iproblem ye-MDC yi-leadership. Since ukufa kwaTsvangirai, i-leadership ye-MDC sibone isiya le nale ingalandeli umthetho we-constitution yethu.
Enye inkokheli yebandla le-MDC Alliance elikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora ithi lanxa leli bandla liphiwe izinkulungwane zamadola ngohulumende akuthembisi kukhetho.
Kodwa mbona ngazathi okusuka kube lohlupho kakhulu ukuthi ngabe kulento esiyenziwe esibonakalisa ukuthi umuntu engenzi udlakela kwenziwani.
I-Commission kahulumende ebona ngokukhumisana umlotha e-National Peace and Reconciliation Commission, i-NPRC, ithi kufanele abantu balondoloze ukuthula phambilini kokhetho oluzaqhutshwa lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Ibhanga elikhulu elelizwe le-Reserve Bank of Zimbabwe selivule uphenyo phezu kwenotho yesikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa e-Europe lasemazweni asemhlubulweni we-America, umnumzana Hubert Angel, kulandela ukuphuma kwakhe kudokumentari yomsakazo we-Al Jazeera ekhuluma ngokuphatheka kwakhe kumisebenzi yenkohlakalo. Ugatsha lwe-Insurance and Pensions Commission lulobele amankampani ama-insurance lawama-brokers incwadi ewalaya ukuthi kumele aluphe yonke imininingwane yenotho ka-Angel leyomunye ophatheke kwezokuthenga lokuthengisa igolide, umnumzana Yuan Macmillan, ngoba leyo mininingwane idingwa ngokuphuthuma lugatsha lwe-RBZ olubona ngokulwisana lenkohlakalo kwezemali olwe-Financial Intelligence Unit. Lokhu kwenzakala ngesikhathi umsakazo we-Al Jazeera ukhangelelwe ukusakaza lamuhla ntambama idokumentari yayo ethiwa Ichaya Sobala, inkohlakalo enziwa iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe ekuchaphazweni kwenotho yelizwe efana legolide. Umfanekiso lo wawumele usakazwe kumaviki amathathu edluleyo kodwa wamiswa kancane ngezizathu ezingazakaliyo. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu, umnumzana Mbuso Ofuzwayo, ukuthi iziphathamandla zikahulumende ezazithinteka emfanekisweni lo zizaxotshwa emsebenzini na.
Kunzima ukuthi sikhangele lokuthi bazakuwa njalo lokuthi bazaxotshwa umsebenzi. Ungakhohlwa ukuthi Hubert Angels lo ophethe ilizwe wamenza uambasada wakhe. Akusiyonto entsha, bathe bethatha besanda kuwisa umgabe kwakhitshwa a list yabantu okwathiwa ba-externalize imali, bazabotshwa abanikwa isikhathi thize ukuthi beyiphendukise. Akuzange kwabonakala ukuthi kwenzakaleni. Silabantu abafana nalo mama uRushwaya uHenrietta owabanjwa e-airport ehamba legolide, wabotshwa okwesikhathi thize, kathesi sokwalahlela eceleni. Silabantu abanjengaPiska Kamfumira omeya wajajena. So eZimbabwe akusiyonto entsha ukuthi kuthiwe umuntu obanjwe esefuna umthetho. Okuqakathekileyo ukuthi iloyalty yakhe ebandleni Infilimi Al Jazeera kuphele ngasinceda ngakho information nje kuphele ukuthi abanye sihawukele ukuthi nampa abantu badla umnotho welizwe abantu bedubeka bona bezinotisa njengama individuals kodwa kukho okunye singathi sikukhangelele ngoba eZimbabwe ubotshwa ma uthikisana laba bephethe ilizwe kuphela ukuthi utshontshile ngoba bona la bantu ababe oyubed angels akuqala ukuthi kuthiwe nango ngento ezenkohlakalo owaphumela izweni lapha kuthiwa ulento zenkohlakalo kodwa lo sephethe ilizwe waqeda wamnikeza isikhundla wathi ungomunye wabammeleyo ngaphandle kwamazwe. So kimi angikhole ukuthi ubebekwenza bengakwazi kuphela nje Al Jazeera yeyabisekambe yakhipha imfihlo kodwa ukuthi sithi khona kukhona okungenziwa kubo. Kangikhole ukuthi siyabe siqinisile iZimbabwe siphila kuyo siyazi ukuthi inkohlakalo asiyonto emangalisayo. Okwethusayo kuphela ukuthi ngabe ngumuntu ophikisana nombusazwe lowo.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo oyinhlanganiso ye ibhetshu likaZulu.
Asambeni madoda siyovota, asambeni madoda siyovota, sivotele inkulumo. Asambeni madoda siyovota.
Lingaba liphiwe izigidi ezifika phose ibhiliyoni lamadola eZimbabwe ibandla leMDC Alliance kodwa enye inkokheli yaleli bandla ithi akuthembisi kukhetho. Phansi komthetho wePolitical Parties Finance Act, ibandla leZANU-PF lizathola imali eyibhiliyoni elilodwa, i-R1 billion, kuthi ele-MDC Alliance lona lizathola imali engamadola eZimbabwe afika phansi kwengxenye $449 million. Lokhu kwenzakala kulokudonselana amandla okukhulu kuleli bandla. Umkhokheli waleli bandla umnumzana Douglas Monzora waxotsha enye inkokheli kodwa umthethwandaba wayibuyisela ebandleni usithi abaxotshwanga ngendlela esemthethweni. Imizamo yokukhuluma lesikhulumeli sebandla leli umnumzana Witness Dube yehlule kodwa senelise ukuxoxa lomunye walabo ababuyiselwa ebandleni umthethwandaba umnumzana Dan Moyo.
Thina asiboni amalungiselelo enziwa i-MDC ukuthi incintise kukhetho lolu oluzayo. Siyazi ukuthi ama-by-election adlulileyo i-MDC ayizange incintise and ama-reasons akhona awatholakasisi kahle ukuthi kahle kahle inkinga yini. Ungathola ukuthi abantu abekho abafuna ukuncintisa ngaphansi kwe-MDC ngoba bebona ukubana i-MDC the way engakhona i-leadership ekhona engazange ikhethwe ngokuthanda kwabantu abayiboni bengama ngaphansi kwayo. Njalo futhi ma sikhangele khona manje imeseji esiphuma ku-leadership ye-MDC i-so-called leadership eyazifakayo eka-Douglas Monzora. Right now sibezwa bekhuluma ngodaba le-delimitation i-court application yabo abayifakileyo ukuthi ukhetho kufanele lumiswe. Sizilwe isikhulumi sika-Dougie sithi noma lungamiswa for 10 years. So ngenkulumo ezinjalo kuyatshengisa ukuthi umhlangano awukazi awukalungiseleli ukuthi ungancintisa kukhetho oluzayo. I think nje into engekho engqondweni zabo nalezi mali ezibuyayo esizokuthiwa zizokhishwa yi-government. Siyazi ukuthi uDaki ukhangelela izimali lezi ukuthi azifakele esikhwameni ngoba vele uyazi from the time yama-by-election ethola ama-0 uyazi ukuthi i-support akanayo. Njalo futhi uyazi ukuthi even abantu abangama bancintise abekho. So yena uzozithathela imali nje asulumlomo.
Manje nxa likhangele njengoba like layafika emthethwandaba libona ungani ibandla elakusasa elebandla limi njani?
Thina esimangakho kakhulu yikuthi i-MDC i-institution, i-MDC ngumhlangano wabantu owakhiwa ngabantu abasebenzi, ama-student unions bekhangelela ukuthi yiyo engaba yihope yabantu ukuthi kube lotshintsho eZimbabwe. I-problem ye-MDC akusibandla ngokwalo, i-problem ye-MDC yi-leadership. Since ukufa kwaTsvangirai, i-leadership ye-MDC sibone isiya le nale ingalandeli umthetho weconstitution yethu kwazi kwayiwa kubo Supreme Court ukuthi uChamisa akhishwe esikhundleni sokuba ngupresident ngoba wayengene engangenanga ngendlela yeconstitution. Siyabona uDouglas Monzora laye zama ukwenza okufana lokwenziwa nguChamisa ukuthi angene esikhundleni sobumongameli ngendlela engekho ku-constitution. So njengoba usicho inkantolo ithe ilawsuit yethu iqinisekile ukuthi uDouglas akalawo amandla ukuthi asixoshe emhlanganweni, njalo futhi siqhubekela phambili sisiya enkantolo ukuthi basifezele kahle nge-constitution yethu udaba lwethu lokuthi uDouglas akangenanga ukuba ngupresident ngendlela eyiyo, ukwenzela ukuthi siqale phansi ukwakha ibandla kuma-branch, kuma-ward, kuma-district. So right now thina sibhizi sikhulumisana lezizalwane zeZimbabwe, ama-members e-MDC. Siyazi ukuthi after okhetho bazobe sibedinga ikhaya labo, futhi kumele bathole ikhaya labo selilungile. Sesililungisile thina sesenze i-congress ekahle esukela kuma members kuma grassroots from ama branch, ama ward, lama districts siya public.
Hello ke ngumnumzana Dan Moyo isiphathamandla sebandla le MDC Alliance. Ubexoxa icingweni le Studio 7 ekhona pha kwele Melika esigabeni seVirginia. Njengoba iStudio 7 ingasekela ihlangothi, sizaqhubeka sizama ukuthinta umnomzana Witness Dube isikhulumeli saleli bandla. Lokhe sikudaba lwezokhetho, iCommission kahulumende ebona ngokukhumisana umlotha eNational Peace and Reconciliation Commission ithi kufanele abantu belondoloze ukuthula phambilini kokhetho oluzaqutshwa lonyaka. I-commission le iphakathi kokuqhuba imihlangano lenhlanganiso ezizimeleyo abezombusazwe kanye labezokholo ngenjongo yokucubungula amacebo angasetshenziswa ukwenqabela udlakela lokulondoloza ukuthula. Izolo umgcinisihlalo we-NPRC eHarare umnumzana Obed Gudu uthe injongo yabo ngeyokwenqabela ukuxabana ukwenza ukuthi kungagxili emphakathini phambilini kokhetho. Isiphathamandla sekhomishini yeZEC umnumzana Give More Masongerera yena uchasise ngobudlelwano bekhomishini yakhe le-NPRC ekukhankaseleni ukuthula, njalo ukhuthaze abamabandla ezombusazwe ukuthi babambane bengabangeli udlakela. Amapholisa lawo agcizelele emhlanganweni obuseGwanda izolo ukuqakatheka kokulondoloza ukuthula. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga Studio 7 uxoxe lomnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo loluntu njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-Ibhejuli kaZulu.
Imizamo ye-NPRC iqakathekile kakhulu, kodwa mbona ngazathi okusuka kube luhlupho kakhulu ukuthi ngabe kulento esiyenziwe esibonakalisa ukuthi umuntu engenza udlakela kwenziwani. Ngo-2018 bakwenza last year kube lama-by-elections abantu yonke imizamo leyenziwe abantu batshayiwe, sibonile abantu belimele, sibonile ematopo abantu belimele. Kujabele abantu abangabameli bedala leParliament, kodwa akukho umuntu esizwa kuthiwa sebotshiwe ngalokho. So ngibona ngazathi udaba lodlakela political eZimbabwe yinto eqakatheke kakhulu ukuthi iliswe. Ngijabuliswe ukuthi lamakhosi omdabuko awemathebeleni South emkhonyeni sizwile induna imathema ikhuluma against violence. Samuzwa induna uBidi ekhuluma phambi kwakhe uMnangagwa ngokuqakatheka kokuthula, ukuthi wonke umuntu engakuthatha kube ngumsebenzi wakhe ukuthi kube lokuthula elizweni, ipolitics zethu zibe ngezelizwe, kungabi lo muntu ozanjani ozenza violence. Ngibona ngathi kungasinceda.
Sesikhuluma ngezinduna, ungathi ikhomishini le iyakwenza konke eyabunjelwa ukukufeza. Sesikhangela khona ukuthi ikhulume langodaba lwe-Gugurawond singasabali okokhetho kuphela.
Okuluhlupho ngekhomishini leyi esasikukhangelele ukuthi ikhomishini ezabe izimele independent from executive, kodwa ungayikhangela okokuqala ukhangela ama-characters akhona. Izolo bebekobulawayo ukomishina ugwere use watshengisa ukuthi use wathi abantwini kafuna ukukhuluma ngegugura hondi so kuyabonisa ukuthi laloba abantu bekhangelele ukuthi kukhona okungenziwa kodwa ama-commissioners angikona behluleka nje yona i-diplomas ukuthi hhayi siyakuzwa elikutshoyo kodwa namhlanje sihamba ngalokho i-commission leyo ngendlela abantu ababekhangelele ngayo yayibunjelwe ukuthi ilungise udaba lwe-gugurawond but i-commission leyo kathesi eqinisweni kayisenzi abantu ababethe bakulwela ukuthi ibe yiyo yona isigcwele nje abantu abazidingela umsebenzi ngoba ungabona okwenziwa abantu abanjengabo obhedigudu yena lo mama ugwere indlela ade edila ngayo izolo labantu kuyakutshengisa ukuthi hhayi ayisibo bantu abangalungisa udaba lwe-gugurawond konke lokhu kungenxa yokuthi bathethe okuthiwo i-executive i-executive yathi kayifundi bebamba udaba lwe-gugurawond so mbona ngazathi lintuthwana ithemba esingalifaka kubo
lo ke ngumbuso umnumzana mbuso ofuzwayo olwela ilungelo loluntu njalo engumqondisi wenhlanganiso ye-ibheju likazulu obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga we-studio 7 okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo iphephandaba le-Herald lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uza kuba esedolobheni le-Victoria Falls lamhlanje lapho akhangelelwe ukuvula ngokusemthethweni umhlangano wabemba amatshe aligugu awamadiamond awe-African Diamond Producers Association. Iphephandaba le-Newsday linodaba lokuthi kulomunye umama otshele umthethwandaba ukuthi umkakhe umfihlela incwadi yeholo i-payslip okweminyaka elithumi behlala bonke. Lumama obesemthethwandaba efuna ukuphiwa imali yokondla abantwana bakhe ababili e-maintenance engamadola alikhulu ngenyanga. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, salibonani, salibonani makhiwa mahle, salibonani bantu bakaNkulunkulu. Ninjani? Hayi thina siyaphila. Hayi akulantwembi, uKhumalo okhulumayo, uKhumalo okhulumayo. Kanjani abanye bonke? Hayi thina siyaphila kakhulu kakhulu, la ngingaliphila kuhle, nomsebenzi na uhamba kuhle, hayi kodwa niyawubona uhamba kuhle ngoba heyi, hayi izindaba lezisipha elizipha zona, hayi ziyahlabusa zimnandi and futhi hayi ngikhuluma into eliqinise ebonakala ukuthi hayi iqiniso liyalikhipha liyiqiniso noma bengalizama ukuthi balisihla leqiniso hayi yalisihleli ngoba ungazake ithathe ilahle ligoqele ngelembu ukuthi ze lizafihlekala liyaphuma kuphela ngoba iyatshi liyatshisa. Hayi siyabonga lekho likwenzayo. Hayi benombono unyana lapho ukuthi hayi amadoda ayakhuluma, amadoda ayakhuluma. Hayi ukhuluma ngomlomo asikukwenza. Hayi lokhu akwethusi. Hayi i-CCC hayi ithandela into yokuthi iyenze itshaye ithule. Ya umfana omncane uchaye ethule engakhulumi kakhulu umfana omncane uchaye ethule. Ya siyamsekela, siyamsekela kakhulu sasavota siyamsekela. Hayi siyamsekela and futhi okwenza kathesi abantu bayasukuma ngobuningi basukuma bayakwazi ukuthi into abayenzayo bayayazi into abayenzayo. Ya noma bengathi bazama ukuthini hayi ya kuyefana lakho lokho okwenzakala eNigeria kunoku ukuthi kathesi bazama ukufihla ukuthi iqiniso liliqiniso. Hayi iqiniso liliqiniso liyaphuma kubani lobani ukuthi hayi iqiniso yileli. Hayi ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga kakhulu Dube, ngiyabonga kakhulu Nkomo, ngibonga kakhulu madoda. Hayi hambisani usenze ngomsebenzi ukhumale lo okhulumayo. Danki, ngiyabonga kakhulu Mathwana.
Ngibingelele enkundleni nginjani lonke basakazi. Hayi wasakazi, mina ngilokudana ngondoda lo abathi uChris Mthwangwa. Sonke isikhathi uma e-addressa imedia utshela amamedia ngokuthi yena wala njani impi. Ngalesi sikhathi thina sifuna intuthuko, hayi ukuthi lokukhuluma ngento ezadlulayo yokuthi wena wawusesigangeni wawusilwa njani lamabhunu, wawudubula njani amabhunu, ibhazuka wawuyisebenzisa kanjani. akusasebenzi lokho manje. Sifuna ukuthi uma ukhuluma le media utshele imedia ngevision yelizwe. Hayi kuloko ukukhuluma ngokuthi wena walwa akusebenzele isizwe lokho. Okusebenzela isizwe intuthuko yesidingayo elizweni. Njalo okunye futhi ngiyamangala ukuthi lapho oziqhenya khona ukuthi wawudubula amabhunu, wawadubula kuphi kwendawo kanti wawusebenzela kuyiphi indawo? Ngoba angaze ngizwe mina la ngelinye ilanga endaweni zasemashonaland lapho elake ladubula nakhona lamabhunu. Angaze ngizwe indawo lapho kwakulwelwa khona zindawo zasemathebheleleni. Kuyadanisa ke ukuthi kanti wena wawusilwa ukuphi? Yini abantu elabuya selihijacker ilizwe selizenza ingathi lalwela ilizwe leli? Awuzange ulilwela ilizwe ngitshola kancane wena. Wena wabuya ilizwe lihijacker kuphela. Sifuna intuthuko, hayi le nto sitshela yona kumedia. Hayi sesikhathele ngawe shem.
Studio 7 labalaleli bethu, sinamangaliso ngabantu bakithi abesingebeleni. Wathi umfana kangeni, umfana kangeni kathi umfana yena lo silikhohliwe ukuthi mogensongireyo wathi Steve kwakumele kungene umakhuphe kuthi umakhuphe bambize i-dividend ibalisa silicine libizwa yizani kuthiwa kula ma-dividend lahlala iminyaka yonke le azovuka sokubizwa umakhuphe ngoba amandebeli wonke aziwa ngokuthi ngama-dividend futhi amandebeli wonke aziwa ngokuthi ngama-foreign eZimbabwe. Xa lingakwazi bantu bakithi bantu bamathebhelilenki mandebeli yele ukuthi izano isibusa ngento okuthiwa iGrand Plan 1979 Grand Plan Triple C ilento la ukuthi ay triple X eqalisa ngokuthi the first sentence ekhulumayo there's nothing like mphakazi. Angazini ukuthi abantu bakithi lizaze livuke nini izihlobo zami singabokwenza so siyahlala siyigili siphume ebugilini bezanu sizingene ebugilini be-CCC amashona kawalithandi mandebele.
Sanibonani, sanibonani ku-Studio 7 basakazi bethu nonke nabalaleli be-Studio 7 onibulisayo ke lapho ngumntana uKhumalo Milane Goli bakwethu. Ngithi ngikhulume ngayo ipolitiki yezweni lakithi. Izindaba esizitholayo ngeNigeria kune-political party entsha esithwalise nzima i-ruling party iwina amavoti all over nje. Lokho kwenzakele eZambia lakho i-collision nje yaba for some few months yawina. Emalawi lakho kwaba ne-collision for some few months yawina. So lokho kusuka kube yinto enzima ebantwini abafana nabochamisa. Uchamisa angeke enze enye into engasurprise izana. He is always an open book kuzana. Iyamazi ukuthi vele ucabangani. Njalo akona angeke ayifake kusustenance ukuthi ibigesi ukuthi nebunjani. Iyamazi. Njalo istrategy sakhe aza ngaso sokuthi izana idli imali, izana sibulele ilizwe. Abantu bayakwazi lokho. Akazami kuya nestrategy esitsha ngoba ngeke kwenza kanjalo uzakhala nje ngo-2018. O ayekele lo mqondisi moya babuye le strategy esitsha. Angabe lokho isikhathi sabantu.
Studio 7 sikhuluma ngani kathi kathi kungani asiphendule isizwe lathi izindaba zethu sizikhulumayo. Bantu bakithi siqondisa kumnanga kwamanje. Sifune sitshele engazikhulumela ukuthi sibuye emakhaya singasihlupheka kanje. Igama lami ngubishop ngise-South Africa. Sidala ngisebenza e-South Africa ngathi ngasuka ngesikhathi seGugurawuni isimbulalela abafowethu. So ngicele engasikhumbuzi kasikhulungisele into zethu esitshele ukuthi siyasebenza wavala izimali zethu. So kavule lezo zimali zethu sikwazi ukusebenza ekhaya. Siyakufisa ekhaya kodwa ngenxa yokuhlupheka ngeke sikwazi ukuya ekhaya. Ngangcono namapermit mangayiphelile sisoko lesikhona la silokhu sivikana lawo vele kudala ngesikhathi samabhuni sasilokhu sivikana lawo singalasincwadi. So sicela umnankakwe engakhuluma into engayisiyo. Lokhu siyayicela kumnankakwe sathi kalungisa imigwaqo still namanje from 1980 kusele umgwaqo kaSmithi sokwagebheke kwagebheka kuyini okulungisayo. Bantu-ke bethatha imali befake ezikhwameni zabo bebheka khonale kuma-African countries. So sicela umnankakwe wesithoni phesi ikunikeza amandla ethu ukuthi sisebenze khona lapha sizabe sibuye ekhaya sizihlalele. So sasila into esizayiyenza. So kutethi sizibuye ekhaya usidingele izimota. Izimota ziyasenzela nje sigibela mahhala ezimoteni lezo ziyasifikisa emzini yethu lezo zimota. Siyacela loko umnankakwe akasihloni phela athi singabantu kalisane lokuvuselela la ilizwe kuphela ngabona.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp nombolo zethu ezithi +1 202 465 0318.
ngokusho kwezibalo zokugada lwezamapholisa kule South Africa kusukela ngenyanga kaMfumfu kusiya kwekampalakazi nyakenye kudlongu lwabesifazana abedlula izinkulungwane ezingamashumi amabili 12,000 abafika izinkulungwane ezisithupha 6,000 kuleli nani badlungulwe ngabantu abebebathemba kulamakhulu abesifazana ababulekweyo ngalesi sikhathi katiki abanye batshaywe batshiywa bebangwa ezibi lokhu sekutshiye iningi labesifazane kwele South Africa lithi Tibele, isizalwane sakwele South Africa unkosazana Nelly Neshitenze kuthi isitulo 7 ukuthi kulusizi ukubona abesifazane bebulawa ngitsho langabantu ababaziyo.
Most women are being killed by their husbands because they have nowhere to go because they're depending on those husbands because they are the ones that provide. So
iningi labafazi bagcina bebulawa ngomkabo ngoba bethembele kuyo yonke into abayidingayo empilweni.
Try to have something that belongs to you, something that you use to provide for your children.
Owesifazane weZimbabwe unkosikazi Corence Mkosi Ncube uthi abesifazane abavela kwamanye amazwe labo bathwele amagabha avuzayo.
Ngingathi njenge-hour uzwe nje sokuthiwa sekwenzeke okuthile kusenziwa ngobaba kwabesimame ekubeni kanti bona obaba ibona kumele basivikele. Bakithi bobaba siyacela, siyashweleza. Omama bafihleni ngaphansi kwamakhwapheni, hayi ukuthi libahlukumeze. Omama bacela ukunakekelwa, benakekelwa yini bobaba, hayi ukuthi libahlukumeze. Ngiyakhala, ngiyashweleza ngokwami ngithi no to gender-based violence.
Enkulumeni yakhe yesizwe lonyaka i-State of the Nation Address kanye lemhlanganweni okuhlose ukudinga indlela zokuqeda ukuhlukunyezwa kwabesifazane okuqhutywe ekupheleni komnyaka ka-2022 umongameli Cyril Ramaphosa we-South Africa uvumile ukuthi imizamo yonke enziwa okwamanje kayenelanga.
Despite our efforts, violence against women and children continues unabated in our country. Not a day goes by without a story in our newspapers.
Ukuhlukunyezwa lokubulawa kwabomama labantwana elizweni sekukubi okuthi akutshoni ilanga kungenzekanga.
About a woman or a child that has lost their life or been abused in the most horrendous manner.
Okhokhela inhlelo ze-Gender Commission esabelweni sakwaZulu Natal unkosazana Zanele Ncwane uthi osekufuneka khathesi namacebo.
Ngesikhathi sibhekene nesihlava sesandulela ngculaza nengculaza kwaba khona i-council eya established leyabizwa ngokuthi i-National Council. Nala kuloku esibhekene nako siyafisa ukuthi kube nale council ngoba makukhona i-council, i-council le iyafandwa ifakelwa imali ukuthi kwazi ukuthi kube yiyona ehamba phambili bomhlahlandlela. Sayinqoba kanjalo impi le sasibhekene nayo isandulela ngculaza nengculaza.
Ezinye zezinqumo ezithethwe emhlanganweni wendaba zabesifazane nyakenye zikoqela ukukhuthaza ilizwe lonke ukuthi lisukume lilwisane nokuhlukunyezwa kwabomama. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa enguThuso Khumalo.
Siyabonga Thuso Khumalo. Uthuso ke lapho besipha udaba lokuthi ngesikhathi umhlaba uthakazelela inyanga yembali yabesifazana ngenyanga yonale ekambimbitho, ukwanda kwezehlakalo zokudlwengulwa lokubulawa kwabesifazane kwele South Africa sekubatshiye bedlela evalweni. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Ibhanga le-Reserve Bank seliqalisile ukucwayisisa ukususwa elizweni kwegolide okungekho emthethweni ngumfundisi Hubert Angel kulandela umfanekiso we-documentary ozasakazwa lamhlanje inhlanganiso yezindaba eseKatar e-Al Jazeera. Enye inkokheli yebandla le-MDC Alliance ele ibandla likhokhelwa umnumzana Douglas Monzora ithi lanxa leli bandla liphiwe inkulungwane zamadola nguhulumende akuthembisi ukuthi izathola kukhetho. Sinugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe namhlanje ntambama ngo-half past 7.